Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izibhedlela zikahulumende zithi uhlupho lokusilela kwabongi labongikazi ngenxa yokukhalala kwabo umsebenzi luyaqhubeka ngesikhathi inani lasabehlaselwe ligcikwane le-COVID-19 elizweni seliyi-4,451 abayi-102 sebebulewe yilo.
Abalaleli, ngithanda ukubakhuthaza ukuthi nxa uzizwa unama-symptoms awe-COVID-19 ungangeni emchoveni uthi ususiya esibhedlela. Fonela i-City Council, inamba zakhona zikhona, zigcwele indawo yonke. I-Rapid Response Team bayabuya bona benze ukuthesta kusendlini.
Sixoxa legqwetha elimela unkosazana Xolile Maphosa othi uthunjiwe njalo wahlukuluzwa ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende.
Thina njengohulumende don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu, njalo kasisekeli abantu abasindezela abanye abantu. Sifisa ukuthi umuntu wonke azizwe ekhululekile ezindaweni.
Abalimi abasemlageni phansi komfula uShashedu eGwanda South bakhala izimathonsi ngenkomo zabo abathi zidutshulwa njalo zitshiswe nguhulumende wakwele Botswana lapho zithe zachapha umngcele zangena kulelo lizwe.
Mabezidubula bayidabula phakathi sebebasela ke khonapho basinkakade yomlilo omkhulu. Linyama lezi ikhiphe emlilweni wala kwabonti inkomo zami full lana okuqala yatsha le yaphela du akulasilapho esatholwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligcikwane le-COVID-19 elizweni selisedlula inkulungwane ezine lamakhulu amane 4,451 labulala abalikhulu lambili i-102. Lokhu kulandela ukuhlolwa kwabangamachumi amahlanu lasithupha abatholakale belaleli gcikwane kanye lokubhubha kwabahlanu. Igcikwane leli selihlasele abantu abedlula izigidi ezilichumi lasitshiyagalolunye i-19 million labulala abaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa selokhu laqhamukayo emhlabeni jikelele ekuqaleni kwawo nalo umnyaka. Kusenjalo, izibhedlela zikahulumende zithi uhlupho lokusilela kwabongi labongikazi ngenxa yokukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngesikhathi ilizwe libhekane lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. UDokotela Xolani Ndlovu, isiphathamandla sesibhedlela sempilo koBulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Isibhedlela sempilo silokho siqhubeka sibona izigulane zonke ezilama-emergencies. Akudingeki ukuthi umuntu ebe ele result e-COVID-19 ukuthi aze abonwe empilo. Okwenziwayo ukuthi nxa umuntu angalethwa empilo uyathestwa for i-COVID-19. Nxa e-positive uyasuswa ahanjiswe lapho oku-admitwa khona izigulane ezile-COVID ezifana le-Thorngrove le-UBH. Nxa i-result yakhona ibuya i-negative umuntu lo uya-admitwa empilo. Siloko silohlupho endabeni yokusilela kwabomongikazi lokhu bahamba ku-strike. Ngakho-ke siloko sizama ukuthi si-manage ngabonabo abalutshwana abakhona. Izinto zokusebenzisa okuthiwa i-PPE ezivikela ukuthi umuntu angayibambi i-COVID-19 zisakhona kwakhathesi, kodwa sihloko sazama ukudinga ezinye ukwenzela ukuthi zingasipheleli. Odokotela bona abakhona emsebenzini abayanga ku-industrial action.
Lingakhumbuza njalo abalaleli ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukuthi bezivikele ekutholeni igcikwane le-COVID-19, lokuthi labo asebelalo benzeni, baye kuziphi izibhedlela abacabangela ukuthi sebelala.
Abalaleli ngithanda ukwakhuthaza ukuthi beqhubeke besebenzisa imilayelo abayiphiwa nguhulumende. Ukuthi uma kungela sizathu ukuthi uphume endlini, hlala endlini, ungaphumi usiya e-town. Uma ulaso isizathu esiqakathekileyo sokuthi uphume endlini, faka imask yakho ngaso sonke isikhathi. Uhlale ugeza izandla, uhlale usebenzisa i-hand sanitizer uma ulayo. Nxa uzizwa ulama symptoms awe COVID-19, ungangeni emchoveni uthi ususiya esibhedlela. Ufonela iCity Council, inamba zakhona zikhona zigcwele indawo yonke. Ufonela iCity Council Rapid Response Team, bayabuya bona bezokuthesta usendlini. Uma ama results akho angaphuma e-negative, kuyabe kulungile. Angaphuma e-positive, sebezabonisana lawe ukuthi bayakusa ngapi, kumbe uya-isolate usendlini, kumbe uyahanjiswa endaweni zoku-isolate ezifana lelangeni. Kumbe nxa ukuthi uyagula okudinga ukuthi u-admitwe esibhedlela, uyahanjiswa kwenye yezibhedlela ezi-admitha izigulane ze-COVID-19 ezinjenge-Don Groove le-UBH. Okwakhathesi isibhedlela sekusileni asikavulwa ukuthi si-admite ama-patient.
Lowo ngudokotela Xolani Ndlovu, isiphathamandla sesibhedlela sempilo, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amagqwetha amela uNkosazana Xolile Maphosa othi uthunjwe njalo wahlukuluzwa ngabantu angabaziyo koBulawayo bedinga umalume wakhe olwela ilungelo loluntu uMnumzana Josephat Ngulube athi asebike lolu daba emapholiseni. UNkosazana Maphosa uthi wadatshulelwa impahla yezigqokile ezigoqela ezangaphansi andubana watshaywa ebuzwa ukuthi umalumakhe ungaphi andubana abuyiselwe ngakibo ngabacatshangelwa ukuthi ngabezomvikela kuhulumente. Omunye wamagqwetha amelayo uMnumzana Ngqobani Sithole usichathisela okuningi ngalolu daba kanye lezinye aziphetheyo emthethwandaba lapho okulabantu abathi bahlukuluzwa.
Lutshona njani? Udaba lukaNkosazana Noxolo Maphosa sesiluthule emapholiseni. Amapholisa afika endlini yakhe bathatha izitatimende ukuthi bazwisise ukuthi uhambe njani. Ngakho-ke amapholisa e-Kautberg asazisile ukuthi udaba lolu azaluthumela, amaphepha azawathumela ku-law and order, law and order section eyiyo ezahlolisisa udaba lolu. Amapholisa kumbe ngithi state security agents yiwo engathi singokubona kwethu yiwo abangani bathethe udade wethu lapha. Ngakho-ke nxa kuthiwa kuya-investigator sibona ungani hhayi bathela nje amanzi emhlani wedada indlela nje eyokuthi basiduduze, ngoba indlela okwenzakala ngayo indlela efanana lalokhu uMnumzana uTawanda Mthemiyo athathwa ngayo, indlela efananayo le mibuzo kabe kunomuntu odingwayo kuleyi eka Noxolo Maphosa. Abantu laba kade bethi badinga uMzaca uJosephat Ngulube, kuTawanda Mthemiyo ababesithi badinga uMduduzi Mathuthu, indlela ababebatshaya ngayo bethatha amafoni iphose ihambelane, ukuvalwa amehlo kuyahambelana, indlela abadantshwa ngayo iyahambelana. Ngakho-ke akulanto entsha lapha
kulo daba lukaNkosazana Nokuthula Mpofu lodade wabo. Lona lolu daba solungaphi lezinye njalo eziphathelane lalezi?
Nokuthula Mpofu lodade wabo ludaba olusenkantolo lwasoluqalisile ukuthonisiswa. Imantshi isisizwa ubufakazi ngoba izibotshwa zazike zenza amanye ama-application esingathi ngama-delaying tactics ngesilungu, kodwa umantshi awawachitha. Ngakho-ke into kade sikhona yokuthi indaba iye phambili kulo mkhuhlane okuthiwa yi-COVID-19. I-West Commonwealth kuyindawo lapho udaba lolo luziwa khona. Kwatholakala kule ziphathamandla ezikhona ngale ezilo mkhuhlane lowo, ngakho-ke yasivalwa. yinto nje esibisele emuva uhamba kodaba lolu. Sikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi nje luqhubekele uye phambili. Amanye amacala adila lamalungelo abantu. Into edanisayo ukuthi amalungelo abantu anyathezelwa nguhulumende wethu.
Lowo ngumnumzana Ngqobani Sithole iqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi yamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu besithi bayahlukuluzwa, iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umnumzana Victor Matemetanda lomnumzana Nick Mangwana bakuphikile lokhu enkulumeni ezehlukeneyo lentatheli izindaba begcona labo abakhononayo. Ummeli wenkayi North edalele ePhalamende unkosikazi Sithembi Sonyoni ongumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana kanye lezamabhizimusi amancinyane njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi ukhuthaza abakhonona ngesiphatho sikahulumende ukuthi besebenzise amakhomishini agoqela eZimbabwe Anti-Corruption Commission, leNational Peace and Reconciliation Commission kulokuloba ebulenjini be-social media.
Ukuthi abantu bayahlukuluza ungaba khona ngoba akula ndlela ongathokozisa umuntu wonke. Okunye engangikubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye ilizwe leZimbabwe. Ungangena esatwini likhulumisana nje ungena futhi kwelinye ilizwe leZimbabwe. Ekwesinye isikhathi i-social media iyenza ukuthi sixabane. Ikanti-ke iliqiniso lelo ukuthi kunabanye abantu engayaba abahlukuluzekayo. Kathesi siyazama kuyazanywa ukuthi abantu bangaze babuthana, abantu bangaze bahambahamba, abantu bangaze bethuko eyakwenza ukuthi sifikeleke kulesi sifo. Kodwa usubona abanye abantu abakulalela abakunanzi khonoko. Okunye ke siyavuma ukuthi kwenziwa ukuthi abanye abantu engani babe belambile kumbe ama-resources abo sefelile. Kodwa kumele ukuthi sizane njengabantu bezimbabwe ukuzwisisana ukuthi sikhulumisane kuhle. Thina njengohulumende don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu. Njalo kasisekeli abantu abasindezela abanye abantu. Sifisa ukuthi umuntu wonke azizwe ekhululekile ezimbabwe. Umuntu wonke aphathe kuhle. Umuntu wonke ahlonitshwe. Ukuze lokho kwenzakale ukuthi sisondelelane sixoxisane sibonisane. Laba ababe bephethe umthetho bahloniphe abantu ababagcinele umthetho. Nathi futhi abantu sihloniphe umthetho oyakukhona ezweni. Khonokani ukuxoxisana lokusebenzelana ndawonye mina yikho engikuthandayo kwakwenza ukuthi ilizwe lethu lakhe.
Kodwa singathi zikhona yini lezo inhlelo eziqhutshwayo kathesi zokuthi ilizwe lakhelwe njengoba sibona abanye besola inkulumo kamongameli eyokuthi ngabahlamuki abachothozana laye abanye basebenza lamanye amazwe. Zikhona yini lezo nhlelo zokukhulumisana?
Inhlelo zokukhulumisana zikhona bafiki, kodwa abanye abafuni ukungena kuzo. Senhlokazi futhi ukuthi kule Peace and Reconciliation Commission, sekube ne-Anti-Corruption Commission, wonke lawo ngama-Independent Commission okuthi abantu ngabe bayawasebenzisa ama-commissions la ukuthi kathesi lapha beshukuluzeka. Ngabe kule Gender Commission futhi abantu baye kuwo ama-commissions la sibone ukuthi bona ama-commissions la yibo sokumele ukuthi kathesi babone ukuthi bahlanganisa abantu. And then ndimeni yokuthi sisebenzise all these commissions ezikhona sesi siya ku-social media singakasebenzisi ama-channels lama-institutions abekwayo ukuthi bahlanganisa abantu.
Lowo ngunkosikazi Sithembi Sonyoni omela inkayi North edalele ePhalamende njalo engumphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana kanye lezamabhizimusi amancinyane. Sixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Abalimi abasemlageni phansi komfula uShashe eVenekafusi eGwanda South bakhala izimathonsi ngenkomo zabo abathi zidutshulwa njalo zichiswe nguhulumende wakwaLebotswana lapho zithe zachapha umngcele zangena kulelo lizwe. Abogatsha olubona ngokondliwa kwezifuyo bathi sezisedlula amakhulu amabili inkomo ezibulewe kumaviki edluleyo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba.
Abalimi bathi kulezi nsuku uhulumende weBotswana kathandabuzi ukudubula inkomo zabo zingeqa umngcele zingene phetheya. Umnumzana Somandla nathi udokotela uthi inkomo zichaphele kweLebotswana ikuyadinga amadlelo aluhlaza njalo lokhu kubangelwa ukuthi ucingo lomngcele luyatshontshwa luphinde luwiswe zindlovu.
Lapha ande bakhala ngokuthi uhalwa, so uhalwa lolu luthathwa ngabantu abavela somewhere out bengazemla again. Umuntu yabuya justing enqola abiyathwala hamba ngoba kathesi lendlovu sisenze njani ntizi yawisa inkomo phela inqabeleki ukuthi ungathi hayi wena buyela emuva ngale kunjani ayisiko kini ngoba last week bebetshaya one so kutsho ukuthi kathesi balokho bekhwela.
Owelusa inkomo umnumzana Bhekizita Gumbo zemvicebe ngayinyama ngolwesithathu kule viki ngemva kokudutshulwa kwenkomo zakhe ezimbili. Utozidonse ezibhebhe emlilweni njalo sezintathu esezibulewe phakathi kwamaviki amabili.
Yena lelitile 3 days ingekho ongayibona. Ma bezidubula bayidabula phakathi ani sebebasela ke khonapho basinkakatha yomlilo omkhulu beqeda lapho sebelinde. Le nyama lesi ikhiphe emlilweni ngoba lakho wabona ukuthi inkomo zami 2 isifuyo lana yokuqala yatsha le yaphela du akula silapho esatholwayo. Le eziyi-2 lezi ndazo futhi zitshe futhi same story ambothi akwenzi.
Umnumzana James Khumalo ngomunye walabo abasemlageni kushashe uthi sebedlele evalweni ngoba besesaba ukuthi inkomo zabo zingadutshulwa iloba nini.
Khathi sibule ezinye zami zingengaziboni ezingu-3 sezingiqa ukuthi ngabona zidutshule ngoba sele amaviki amathathu ngazibona emangweni sebedubula inkomo eningi kakhulu ngoba ngapha enumber 10 ngizakuthi abadubule 25 kwaze ukuthi lapho bazodubula 2 kwaze ukuthi laphana bazodubula 1 namuntu abadubule 2 sizabethi ngale eringini badubule 6 bazodubula ezomunye 4 bahle bathutha abantu babona bathaba ekhaya.
Umnumzana Julius Dube uthi loba nje bebengcotshwe indlebe lugatsho olubona ngokondlwa kwezifuyo kuleli olwe-vetinari uthi basuse inkomo zabo emlageni kunzima ukulithatha lelinyathelo ngoba kungelamadlelo emakhaya abo.
Akuselula umngcele wethu vele ngumfula kufanele zinganathi emfuleni zingakhuphukeli ngalo. Manje inkinga esibhekane layo thina ngapha lonyaka sine drought ubona kuba ngale kuhle i-vetinari akithi yavele yasitshela ukuthi abasana bazabulala inkomo lezi ngazingachaphela phezulu. Ungcela usekho sibingubela indlovu zidini ziyadiniza ngakumbe lezi inkomo bayazibamba bathi khiphani imali thathathe inkomo zenu ngakungcono kunokubulala.
Ukudutshulwa kwenkomo lokhu kuzathiya iningi lingabayanga ngoba liphila ngokuthengisa lezi nkomo ukuze lithenge ukudla kutsho umnumzana Alexander Bebe.
Sesibulawele izinkomo ngobuningi so kutsho ukuthi thina sizasala sesingasela nkomo ngoba nginje ngingaka nginje nxa ngiqedele inkomo zonke lezi ngizaphila ngani mina vele ngiphila ngazo zina zinkomo. Khalaza ngokuthi uhulumende sithi eyangakithi ngapha kayikibona ukuthi thina kasibulawela nkomo ezeBotswana zigcwele khona lapha ziyanatha zihlangane ndawonye lezethu zini kodwa bona kula ngisho leyo yinkomo yake yabulawa.
Umqondiso gatsho lubona ngokwendliwa kwezifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubike ekupheleni kwenyanga edlulileyo uthe leBotswana selidubule inkomo ezifika phosa amakhulu amabili 180 labo babhemi abedlula ekhulu 109 endaweni ezincelane leBotswana ezibalisa imashaba eGwanda koBhewula leKhezi. Obona ngokukhithwa kwempiko kugatsha lwezokulima kweleBotswana unkosazana Boirutso Rabasha ebengakaphendula imibuzo ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Uhulumende weBotswana wathatha isinqumo sokudubula inkomo zakuleli ezeqa umngcele njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane womkhono we-foot and mouth. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyokushashe emngceleni weZimbabwe leBotswana ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali chona njani zulugandaba setibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko njalo ecubungula ezombusazwe. Ngiyakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi siyabonga linjani kodwa?
Hayi thina siphilile. Ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona kathesi elizweni? Siyabona ukubana kungani kuloku ungahlaliseki.
Ah umumo okhona elizweni ikakhulu ikhangelele kakhulu ezomkhonomi ngoba umkhonomi yimpila kahle yabantu. So umkhonomi wethu nga ungamanga kuthi kuyakumele ukuthi kube nokuxwayisiswa kakhulu ukuthi into zakhona zihambelane nabantu. Abantu nxa umkhonomi uright abaxokozeli ikorona yena nayena lomkhuhlane lowo nxa ungasithathela namacommanders okunye kumbe kuyabe kungamanga uzothiwa kakhulu ukuthi kathi khona mkhuhlane bani othatha ama-trained personnel angama-veterans abasevayo abakusese ku-army ngumkhuhlane bani. Yikho lapho kuluhlupho khona izinto kazimanga kuhle sibi. I-lockdown yona leyi bekhethile kunzima baba.
Siyabona ukubana kulo mkhankaso osusabalele umhlaba wonke jikelele ulumathiswa enkundleni zokuxhumana lapha kobo-Twitter abantu bekhalaza ukubana umumo awumanga kahle becela ukuncedwa ngamanye amazwe. Ubona njani umkhankaso lo?
Umkhankaso lo ukondile phela baba ngoba umuntu nxa eselangeni uyakhalela ama-umbrella ukuthi mvane ongamzifaka emthunzini osephakathi kokugodola ukuthi khona uze umqando ukhalela ukuthi khona kakutholakale ilanga ithole lapho okugudumala khona. So abantu baba beqondile khonaphana bangangeni ukukhuluma okusenhlizweni zabo naye uhulumende asozeke kwazi ukuthi abantu bona bafunani. So abantu nxa benokukhuluma khona lokhana bakwenzayo ibona kuqondile kakhulu ukwenzela ukuthi uhulumende ekhangelane nenhlupho zona lezi kumbe nezikhalazo zona lezi eziqonde ngqo. Njalo lakho kungaphelele emaphepheni phela abantu labo ababe beqonga isibindi bebhuke bethi bona ayifuni ukubona yena umngameli kumbe uminista bekhulumisane labo kusukele khona laphana nje kuma-governors ama-resident minister lazo kusukele khona laphana beyijike khona laphana ikhulume bebe le dialogue laye bekhulume laye and so forth kuyenza khona khona ukuthi kucile kusiba ngaleni.
Ye kodwa-ke siyabona ukubana amanye amazwe afana labo Zambia siyabona le Malawi kunsukwane ezisanda kwedlula bazilungisele bona ilizwe labo
sebekhulile labo beZimbabwe balendlela yazo. Singakhangela i-Africa lapho iZimbabwe libanjwe kakhulu i-Christianity losiko lwabo yikho bakukhonza kakhulu okwenza kubavalile. IMalawi yaqala ithatha ilizwe lelana ngenyosi okwakhathesi-ke bazilungisela ngema-demonstration ngokutshengisela kwalunga. So kuyafana neZimbabwe ithatha ilizwe yangena kuma-demonstrations yehluleka yangena embhobheni sakhalisa ubhamu baba sakhalisa ubhamu okuzwayo khonalokhana kwenza izinto zaqonda. So-ke kuyabukeka lakho khona lokhuyana abantu kabasukume. Enye into ehluphayo eZimbabwe yibukhokheli. Ubukhokheli buyahlupha ngoba kuyabe kungela bukhokheli obucacayo. Nxa sikhankasela into enjengayonaleyo kumele ukhankasa indawo zonke nobukhokheli bangikhona bucace ukwenzela ukuthi njengesabelweni semathebheleleni nxa kungatshela abantu ukuthi khona asambele kuma-demonstration kuyakhokhela abantu beHarare abantu bathi hayi yinto yabo ngobana ngabakhophela abangakibo abaphakathi khona laphana. Bazibuza abantu ukuthi ngemva kwalolu umkhankaso lowo thina njengabantu basesabeleni semathebheleleni sitholani kukho khona lokho okwinto lokhu kuyini esizakuzuza siziqenye ngakho lathi sithi siparticipatile. I-history yona iyakhuluma phela kusuyakhutshwa umgabe quite number of zipra ezancedisayo laphana batholani. Mina okhulumayo lowo ngancedisa kakhulu kakhulu ngendlela angancedisa ngazo omthonga labo sebehlala besobulawayo lapha lowo matematanda lowo stadgesmahia yangena imihlangano lapha nabadabingwangani bangena imihlangano kuboniswana abantu babaqonga kesibindi ngoba ne-information le yayisiya phansi ebantwini. Khathesi-ke kakula uphonguzo sokufaka amalanga abantu bethi bona hawu umuntu nxa usahlasela umthakathi sungakhulumile leyangokuthi khona uzangibona ngelangelithile ngiyakamhlapha sibela uyafithana laye ngane sezizimiseleli So kuya ngobukhokhela abantu ukuthi besukume njalo ngalezi insuku abantu bakhangela izisu zabo abafuna ukuhlitshwa ngani ngento abayibona ukuthi ayisoze zibafikise ndawo akube nobukhokhela obucacileyo nezinqumo eziqondileyo ezizakwenza ukuthi abantu bonke bebe lokholo kukho basukuma abantu.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga baba.
Alo ke bekungumnumzana Max Mkandla ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuvikeza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje weziphathelanela besifazana sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyaniwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla labanye abalwela ilungelo loluntu, abanye babo ababikwa lokhu becatshile ngemva kokutshengisela okwakuqoqelwe umhlaka 31 kunyanga edlulele.
Ngiyabonga sithandekile. Umama abaningi abanye bakhona balokhu becatshile. Umama uMtendai Masotsha, ngiyathemba sonke siyakwazi ukuthi wabotshwa, wahawa wasihlukuluza, wachaywa okuzwayo. Sizwa uPatricia Chabalala ngomunye wabo omama laba ngabalambhobho. Labanye abacatshileyo abesilisa abalambhobho. U-Otilias Banda laye ngomunye wabo ocatshileyo laye. Ubusuzibuza ukuthi kambe shuwa sizafika ngaphi ngohulumende onje ongafuni ukutshelwa, ongafuni ukulalela izikhalazo zabantu.
Nxa kulokuhlukuluzwa lokho, ngabesilisa kumbe ngabesifazana abahlukuluzwa kakhulu, kumbe kuyalingana?
Mina ngibona ngazani ukuhlukuluzwa lokho sithandekile kuyafanana. Akula ukuthi abesilisa kumbe abesifazane. Khangela ekuqaleni indaba zabo Johanna uSisilia lo Netsayi, siyekhangela indaba kaNamathayi Gwekweza, siyekhangela indaba kaWongayi, sikhangele indaba kaBlessing owe Athuzi, aboSithabile Dewa, oTsitsi Dangarembwa, oFadzai Mahere, omutsharayirwa Mugido, asebehlukuluzile baningi labanye embatshile kathesi. Sina abanye batshaywa, abanye badlwangulwa esikuthi sexually abused. Kunjalo nje abesilisa labo bathwele nzima, abanye lokho becatshile. Ama-journalist kumbe sithi intathelizi ezizindaba bayabadinga, omduduzi Mathuthu bacatshile. Singakhanyela even lama-politicians, ama-youth akobulawayo acatshile, amanye abulawelwe amawindi, uPhasho Sibanda wabula ngomunye wabo wabulayelwa amawindi, abazali bakhe bahlukuluzwa. Frida Ntiroza laye futhi wathola khonoko okufananayo, ngathesi bacatshile. Singathi siyakhangela kulo mntwana lo onzisa ubuhlungu sithandekile okuthiwa nguTawanda. Angikwazi lokuthi umntwana lowana ukuthi wonani. Umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni, ngapho abantu babheja ukuthi abangeke bafela embelekweni ngenxa yokuthi khona uhulumende lo uyabachaya. KuTwitter siyebona sokule hashtag esiqalisile ukuthiwa khona hashtag Zimbabwean Lives Matter. Umhlaba wonke usukwazi ukuthi kuleli zwe luthiwa yiZimbabwe lapho kunabantu abahlukuluzwa khona. Ngiyabonga sithandekile.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Barbara Tanyaniwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalimi abasemlageni phansi komfula uShashe e-27 eKhafuse eGwanda South bakhala izimathonsi ngenkomo zabo abathi zidutshulwa njalo zitshiswe nguhulumende wakwele Botswana lapho zithe zachapha umngcele zangena kulelo lizwe. Sixoxele igqwetha elimela unkosazana Xolile Maphosa othi uthunjiwe njalo wahlukuluzwa ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zidinga umalumakhe uJosephat Ngulube. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.